ngoludubo khonokho ungaba yinto elungileyo sibe lokuthi abantu benelise ukuthi bathenge impuphu ejiphileyo, kodwa nxa kuyukuthi umongameli uhle wakhulumisana loba kumthula incube ibhajethi lingakabuyi ehle enze i-announcement kurandi venu kuludubo sibe nxa silungisa ipolisi, ngoba abantu baya bengakwazi ukuthi upresident uzenzani. Singavumelana lokhu ama-ministers baya bengazi ukuthi kusasa upresident uzaqhubeka elathi yini, kumbe nxa engazuki i-pressure yena uzasichiya egcekeni.
Kodwa yena umongameli uthi uthethe nyathelo leli elokubisela lokuthiwa ngama-subsidy ngoba umphathintambo wezemali wayengakhulumisananga laye. Ukubona kungaya kuliqiniso yini lo?
Akuliqiniso, ngoba umphathintambo wezemali nxa lethi i-budget laphana uyaqala ekhulume no-president emtshengisa ukuthi i-budget lizabe linjani lingakabuye kuphalamende. So akuqiniso ukuthi umphathintambo wezemali ubengakhulumanga. Ngibona njengani i-budget lakho u-cabinet baye babona ama-highlights ukuthi nizenza lokhu lalokhu lalokhu lingakabuye kuphalamende. Ayisiyo nto ezamangalisa abantu ukuthi i-budget selikhona lo president ahle emangale asiqiniso leso.
Manje khonokho okwenzakeleyo ubona ungani akusoze kubangele ukuthi abantu abafuna ukusungula amabhizimusi elizweni bengathembi okungenzakala kwelakusasa?
Kunendaba ezingu-2 lapha. Abafuna ukuthi babuye lemali zabo baya bengelathemba ukuthi imithetho yangikhona izaqhubeka iyilo iyiyo yini. Lama ministers angikhona ayabe engelaqiniso sibile ukuthi labo bengacabanga abacabangayo upresident uzangasekela yini, ngoba nxa upresident esithi yena engafika kurali ehle emergency policy sekusitsho ukuthi abasakwazi amaminister ukuthi nxa singenze into okumele siyenze lapha upresident uzasekela yini, uyasilashela kashana.
Manje ungathini wena ngokusebenza kukamphathintambo wezemali? Sasizwe abanye besithi umongameli Mnangagwa ukhanya umphe amandla ukuthi ayenze konke afuna ukukwenza, kodwa nxa sesibona lokhu kungakukhombani?
Usebunzimeni, ngoba indaba engathi e-election cycle isibuya njalo ukuthi upresident engabe ekhangele i-2023, so usenza ama-policies ukuthi yena aze losekelo nxa u-2023 esebuya. So ngibona njengani umphathintambo wezemali labanye abaphathintambo okumele bayenze into okumele bazenze basebunzimeni nxa kuyukuthi into lezi azihleki ngo-president, kumbe ziyachaphula abasekeli bakaphresident, ngoba upresident engavuka sibili ngelinye ilanga esithi umthetho lowo usuthekile.